igciwane eWashington State kuloko kungelamehluko abantu baloku besebenzele ezindlini ama-restaurant lezinye izindawo sezavalwa sezavulwa but abantu inani labantu abangabandawonye liloku liphansi lezi ndawo zokudlela nje indawo zokunatha utshwala ziloku zivalwa masinyane ngoba bathi abantu laba abezokuhlanzeka bathi kungcono ngaleyo ndlela ukuthi abantu bananzeleli ukuthi banganathi baze bakholise bakhohlwe lokulandela umthetho njengokufaka ama-masks. Lokhu sifaka nje ama-masks lapho esiyakhona abantu kabavunyelwe ezitolo ukungena ungelayo. Lezi tolo zilama-sanitizer bami phandle nxa ungela ungafika ukhohlwe i-mask bayakupha ukuthi ugqoke ungakangena esitolo. Ngike ngalalela nje indaba kulezi nsuku kulamaviki edluleyo. Abantu abafive inumber zabo bese zehlile sezisehla labatholakala belegciwane kodwa kuyona le iviki yona le ngisitsho nje ephele izolo bese kuqalile futhi bathe khona iviki yona leyo inumber zabantu abafileyo zikhwelile mbitshana lama infected zikhwelile mbitshana labafayo lazo zikhwelile lapha isikolo ngathi engiwizwileyo engikwaziyo ngaphandle kwama-private schools abalama-control lama-facilities abo abantwana baloku befundela baqalisa nje asebeqalile bafundela ngikhaya kakulamuntu ohamba esikolo.
Kuyathembisa na ukuthi sisiyafika isikhathi sokuvota kuyabe sokutholakele iJackson yokuvikela lo mkhuhlane we-COVID-19 kumbe yikufisa nje kukamongameli Trump okungasoze kufezeke?
President Trump ukhuluma ngowakhe umbono ukuthi iCovid kwelilanga yathi khona in 2 weeks kuyabe sokule vaccine wathi singaba khona before elections ebese sithi ngaba khona after elections. Mina sengufundile ngakunanzelela ngoTrump ukuthi uTrump uyakhuluma izinto andinxa ekhuluma yabe kwazi ukuthi ukhulumelane njalo ukhuluma lobani. Ufuna zone zani iziphuphu ezasala ziloku ezimlalelayo ama supporters akhe ukuthi angaza khuluma ukuthi khona ngiyenze lokho ababuzi kungani kumele ukuthi silalele ukuthi uTrump asitshele ukuthi vaccine izaba khona nini kulokuthi silalele inhlanganiso labo dokotela lama company wona lawo ayenza ama Jackson bathi bona iJackson izaba khona mid next year. Omunye uthe April, omunye wathi July.